Isahluko 23. Liyini ithempeli? Umugqa oseBhayibhelini owawuphezu kwayo yonke njalo owawuyinsika yenkolo yabantu ababelindele ukuza kwenkosi wesibili. Ilo otholakala kuDaniel 8 verse 14 othi, kuzakwedlula insuku eziyinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu ngemva kwalokho ithempeli lizakuhlanjululwa. Amazwi lawa ayesaziwa ngumuntu wonke owayephakathi wequla labantu ababetshumayela ngokuza kwenkosi wesibili. Indlebe zabantu abadlula inkulungwane zazihlala ziphinda-phinda amazwi lawo njengengoma yokholo lwabo. Bonke bananzelela ukuthi amathemba abo ayeyame phezu kwezehlakalo ezazichazwe emazwini lawa. Isikhathi lesi sasivezwe ukuthi sasizaphela enkwindla ngomnyaka ka-1844. Njengamanye amaKristu ayekhona emhlabeni, iqula leli lalo lalikholwa ukuthi umhlaba kumbe ingxenye yawo wawulithempeli elichazwe lapha. Babecabanga ukuthi ukuhlanjululwa kwethempeli kwakusitsho ukuhlanjululwa komhlaba ngomlilo, njalo lokuthi lokhu kwakuza kwenzakala nxa uJesu esiza ngokwesibili. Lokhu yikho okwabangela ukuthi bakholwe ukuthi uKristu wayezakuza ngomnyaka ka-1844, GC 409.1. Kodwa isikhathi lesi ababesibekile sasesidlulile, njalo inkosi yayingabuyanga. Abazalwane laba babesazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lalingeke lehluleke. Banakana ukuthi incazelo yabo yiyo eyayingaqondanga, kodwa lalingaphi iphutha na? Abanengi bagijimela ukuphika ukuthi isikhathi sensuku ezingu-2300 sasingapheleli emnyakeni ka-1844. Kwakungekho isizathu ababengasipha ukusekela amazwi abo ngaphandle kokuthi uKristu wayengazanga ngesikhathi ababemkhangelele ngaso. Basebenzisa amazwi wonke ngabe isikhathi lesi saphela ngomnyaka ka-1844. UKristu wayezabe ebuyile ukuthi ezohlambulula ithempeli ngokuhlambulula umhlaba ngomlilo. Njalo lokuthi njengoba wayengazanga, insuku lezi zazingeke zibe ziphelile. GC 409.2. Ukuvuma incazela leyi kwakusitsho ukuthi kwakumele baphike yonke indlela ababeyisebenzisile ukuchaza amazwi esiprofethi. Insuku lezi eziyi-2300 kwakutholakele ukuthi zaziqale lapho inkosi u-Antraxis ayebeke khona umthetho wokuthi kuvuselelwe umuzi waseJerusalema okwenzakala enkwindla ngomnyaka ka-457 BC. Nxa basebethethe umnyaka lowo njengendawo yokuqala ukubala, kwakulowo kuvumelana lokugcwaliseka kwezinye izehlakalo ezitholakala kuDaniel 9 verse 25 to 27. Amaviki angamatshumi ayisithupha lesitshiyagalolunye, okwakuyiminyaka engu-483 yakuqala phakathi kweminyaka engu-2300 ezafika uMesiya, okutsho ogcotshiweyo, njalo umbhaphathizo kaKristu lokugcotshwa kwakhe ngomoya oyingcwele okwenzakala ngomnyaka ka-AD 27. Kwagcwaliseka xathu ngendlela okwakubhalwe ngayo ukuDaniel. Phakathi kweviki lesi 70 uMesiya wayezabulawa. Ngemva kweminyaka emithathu lengxenye ngemva kokubhabhatizwa kwakhe uKristu, bawethelwa esiphambanweni ehlobo ngomnyaka ka-AD 31. Amaviki ayi-70 kumbe iminyaka engu-490 yayibekelwe isizwe sakoJuda. Ekupheleni kweminyaka leyi, isizwe lesi sabonisa ukuphika kwaso uKristu ngokokugcina ngesenzo sokubulala abafundi bakhe. Njalo abafundi baqala ukuchumayeza abantu bezizwe kusukela ngomnyaka ka-AD 34. Iminyaka engu-490 yokuqala ephakathi kweminyaka leyi engu-2300 isidlulile. Kwasekusele iminyaka engu-1810. Kusukela ngomnyaka ka-AD 34, ungafaka iminyaka engu-1810, ufike eminyakeni ka-1844. Ingilosi yayithe, ngemva kwalokho ithempeli lizahlanjululwa, zonke izinto ezivezwe phakathi kwesiprofethi lesi zazigcwaliseke ngesikhathi esasibekiwe. GC 410.1. Ngenxa yokuzwisisa lokhu, konke kwabasobala njalo kuvumelana ngaphandle kokuthi babengananzelelanga ukuthi isehlakalo esasimele ukuhlanjululwa kwethempeli sasenzakele ngomnyaka ka-1844. Imizamo yonke yokuphika ukuthi amalanga lawa ayephele ngalowo umnyaka yayizabangela ukuthi baphike bonke ubufakazi obabusobala mayelana lezehlakalo zonke zesiprofethi lesi ezazigcwaliseke ngokuphelela kwazo. GC 410.2. Kodwa uNkulunkulu nguye owayethungamele abantu bakhe. Inkazimulo lamandla akhe yiwo ayehambise umsebenzi lowo, njalo wayengeke avumele ukuthi uphelele ebunyameni lasekudangaleni, lokuthi uchothozwe njengomsebenzi wamanga njalo lowokuthathela izinto phezulu. Wayengeke achiye ilizwe lakhe liphakathi kokuthandabuza lokungaqedisisi. Loba nje abantu abaningi bachiya indlela ababechaza ngayo isiprofethi njalo baphika ukuqiniseka kwendlela ababeyisebenzisile ngaphambilini. Abanye abazange bafise ukuphikisa amaqiniso ayegxila eBhayibhelini ayesekelwe ngomoya kaNkulunkulu. Babekholwa ukuthi babesebenzisa indlela eqinisekileyo eyokuchasisa amazwi esiprofethi, njalo lokuthi kwakungumlando wabo ukubambelela emaqinisweni ababesewatholile, njalo baqhubeke ngendlela efananayo eyokuhlolisisa iBhayibhile. Ngomkhuleko baqala ukuhlolisisa inkolo yabo, njalo bafundisisa iBhayibhile befuna ukuthola iphutha labo. Nxa babengatholi iphutha endleleni ababechaze ngayo ukugcwaliseka kwesikhathi, baqala ukuhlolisisa indaba yethempeli. GC 410.3. Ekucubunguleni kwabo bafunda ukuthi kwakungekho ubufakazi eBhayibhelini obabusekela imfundiso eyayigcwele emabandleni wonke eyokuthi umhlaba wawulithempeli. Kodwa bathola eBhayibhelini ingcazelo epheleleyo mayelelana lodaba lwethempeli, isimo salo, lalapho elikhona, njalo lenkonzo ezenzakala kilo. Ubufakazi beBhayibhili babusobala njalo babubuningi okwabangela ukuthi kungabi khona ukuthandabuza. Umpostoli uPawulo encwadini yamaHebheru uthi, lesi sivumelwano sakuqala sasilezimiso zenkonzo lethempeli lasemhlabeni, ngoba kwakhiwa itente elokuqala elalibizwa ngokuthi ithempeli, okwakukhona kulo ukuthi uluthi lwesibane letafula lezinkwa lelathi legolide lokutshisela impepha. Ngasemuva kweveli lesibili kwakukhona itente elibizwa ngokuthi yindawo engcwele-ngcwele, eyayilomtshokotsho wesivumelwano obhadwe ngegolide inxa zonke. Okwakukhona kuyo inqayi yegolide elemana phakathi lenduku ka-Aroni eyayihlumayo, lamatshe esivumelwano. Phezu kwawo kwakukhona amakherubhu enkazimulo engameli isihlalo somusa. AmaHebheru 9:1-5. GC 411.1. Ithempeli uPawulo akhuluma ngalo lapho kwakuli tente elakhiwa nguMose ngemva kokutshelwa nguNkulunkulu elaliza kuba indawo kaJehova yokuhlala emhlabeni. Abangenzele ithempeli ukwenzela ukuthi ngihlale phakathi kwalo. Exodus 25:8. Kwakungamazwi anika uMose nxa wayephezu kwentaba loNkulunkulu. Abantwana baka-Israyeli babephakathi kohambo lwabo enkangala, njalo ithabhenekeli lalakhiwe ngendlela yokuthi babelikhipha belithwale nxa babehamba, loba nje kwakuyisakhiwo esasibaluleke kakhulu. Imidulu yaso yakhiwe ngamaplanka amileyo ayebhadwe ngegolide. Uphahla lona lwalwenziwe ngamaketani ayelemfanekiso yemakherubhu emihle. Ngaphandle kwendawo eyayingaphandle eyayiyile lathi leminikelo, ithabhenekeli ngokwalo lalilezindlu ezimbili ezazibizwa ngokuthi yindawo engcwele lendawo engcwele-ngcwele ezazihlukaniswe liveyili kumbe ikhetheni. Iveyili efananayo yayivale umnyango wokungena endlini yakuqala. GC 411.2. Endaweni engcwele kwakuloluthi lwezibane laseningizimu olwalulezibane eziyisikhombisa ezazikhanyisa ebusuku lasemini. Ngasenyakatho kwakuletafula lesinkwa, njalo phambi kweveyili elalisehlukanisa indawo engcwele lengcwele-ngcwele kwakule lethili legolide lapho okwakutshiswa khona impepha, lapho iyezi lephunga ndawonye lemithandazo yako-Israyeli eyayiphakama nsuku zonke phambi kukaNkulunkulu. GC 412.1. Endaweni engcwele-ngcwele kwakumi umtshokotsho wesivumelwano owawulibhokisi elalenziwe ngamaplanka aligugu njalo abhadwe ngegolide. Lapho okwakule matshe amabili lapho uNkulunkulu ayebhale khona imithetho yakhe elitshumi. Phezu komtshokotsho wesivumelwano njalo okwakuyisivalo sebhokisi leli kwakulesihlalo somusa esasisihle kakhulu, esasilengilosi ezimbili ezazibazwe ngegolide. Endlini leyi ubukhona bukaNkulunkulu babubonakala ngeyezi lenkazimulo elaliphakathi laphakathi kwengilosi lezi zamakherubhi. GC 412.2. Ngemva kokwakha kwabantwana baka-Israyeli elizweni laseKhenani, indawo yetabhenekeli yathathwa yithempeli likaSolomoni, loba nje lona kwasekuyisakhiwo esingasuphunekiyo. Ukwakhiwa kwaso kwakufanana letabhenekeli lakuqala. Ithempeli lahlala linje izikhathi zonke ngaphandle kwesikhathi lapho elalidilizwe khona ngesikhathi sikaDanyeli. Kwaze kwayafika isikhathi lapho labhidlizwa khona ngamabutho eRoma ngomnyaka ka-AD 70, GC 412.3. Leli yilo lodwa ithempeli elake laba khona emhlabeni elichazwe ngokupheleleyo eBhayibhelini. Leli yilo elachazwa nguPawulo njengethempeli lesivumelwano sakuqala, kodwa isivumelwano esitsha asila thempeli na? GC 412.4. Bathi bekhangela encwadini kumaHebheru futhi, abantu laba ababedinga iqiniso bathola ukuthi kwakule thempeli lesibili kumbe itabhenekeli lesivumelwane esitsha elalichazwe emuzwini kaPawulo ababewufundile. Lesivumelwano sakuqala laso sasile zimiso zenkonzo njalo lethempeli lasemhlabeni. AmaHebheru 9:1. Njalo ukusetshenziswa kwebala elithi laso kutshengisa ukuthi uPawulo seke wakhuluma ngalo leli thempeli kwenye indawo. Bathi bebuyela esahlukweni esisemuva babala ukuthi isiqokoqela salokho esikuchoyo yilesi: silaye umpristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu esezulwini, isisebenzi sethempeli lasetabhenekeli eliqotho elamiswa yinkosi hatshi ngumuntu. AmaHebheru 8:1-2. GC 413.1. Lapha kuvezwe ithempeli lesivumelwane esitsha. Ithempeli lesivumelwane sakuqala lalimiswe ngabantu, lalakhiwe nguMose. Leli lona limiswe yinkosi hatshi ngumuntu. Ethempelini leli amapristi basemhlabeni benza imisebenzi yabo kuloleli uKristu umpristi wethu omkhulu uyasebenza ngasesandleni sokudla sikaNkulunkulu. Ithempeli elilodwa lisemhlabeni, elinye lisezulwini. GC 413.2. Okunye njalo yikuthi itabhenekeli elakhiwa nguMose lalenziwe ngendlela uMose ayebonisiwe. Inkosi yamtshela yathi, ngakho yenzani indlu lempahla yayo yonke njengesifanekiso engikutshengise sona. Exodus 25:9. Waphinda waphiwa njalo amanye amazwi: nanzelela ukuthi uzenze zibe njengesifanekiso sazo owatshengiswa sona entabeni. Exodus 25:40. Njalo uPawulu uthi itabhenekeli lakuqala lalingumfanekiso walesi isikhathi. Lapho okunikelwa izipho leminikelo lokuthi izindlu zalo ezingcwele zazingumfanekiso wezinto ezisezulwini, lokuthi abapristi ababenikela izipho ngokomthetho babelandela. Isibonelo njalo le sithunzi salokhu okwenzakala ezulwini, njalo lokuthi uKristu angenanga endaweni engcwele eyenzwe ngezandla ezingumfanekiso waleyo eqotho, kodwa ungene ezulwini uqobo lwalo ukuthi asimele phambi kukaNkulunkulu. AmaHebheru 9 verse 9, 23 verse 8 and 5, 9 verse 24, GC 413.3. Itempeli elisezulwini lapho uJesu asebenza khona endaweni yethu yilo elalikhona kusukela ekuqaleni, njalo leli elakhiwa nguMose lalingumfanekiso walo. UNkulunkulu wafaka umoya wakhe kulabo ababesakha ithempeli lasemhlabeni. Ubungcitshi obaboniswa ekwakhiweni kwalo kwakuyikuboniswa kokuhlakanipha okuvela ezulwini. Imiduli yayo yayibhadwe ngegolide, njalo yabonisa ukukhanya kwezibane endaweni zonke. Itafula lesinkwa njalo lelathi lempepha kwakukhazimula njengegolide. Iketani elalisephahleni lalikhazimula lilemfanekiso yengilosi, kusetshenziswe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka blue, loyibubende, lobomvu, okwenza ukuthi libe lihle kakhulu. Njalo ngale kweveyili lesibili kwakule nkazimulo yeshekina, ubukhona benkazimulo kaNkulunkulu, lapho owakusenelisa ukungena umpristi omkhulu kuphela aphume elokhe ephila, GC 414.1. Ubuhle bethempeli lasemhlabeni babubonisa abantu bonke inkazimulo yethempeli lasezulwini, lapho uKristu owahamba phambi kwethu esincengela khona phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Indawo yokuhlala yenkosi yamakhosi, lapho inkulungwane zengilosi ezikhonza phambi kwakhe, njalo lezinkulungwane zezinkulungwane ezihleli zimi phambi kwakhe. Daniel 7 verse 10. Itempeli leli eligcwele inkazimulo yesihlalo sobukhosi, lapho okulamaserafimu abalindi balo abakhazimulayo, abahlala bevale ubuso babo ngenxa yokuhlonipha kwabo, kuyisimanga ukuthi esakhiweni esihle okwedlula zonke esezike zakhiwa emhlabeni, kibo kwakungumfanekiso nje wenkazimulo yethempeli elisezulwini. Lokho kwakunjalo amaqiniso amqoka mayelana lethempeli lasezulwini, njalo lomsebenzi omkhulu okwenziwa lapha ophathelene losindiso lwabantu, afundiswa ethempelini lasemhlabeni, njalo lenkonzo ezazisenziwa lapha, GC 414.2. Indawo ezingcwele ezazisethempelini lasezulwini zimelwe yizindlu ezimbili ezazitholakala ethempelini lasemhlabeni. Njengasembonweni umpostoli uJohane waboniswa ithempeli likaNkulunkulu ezulwini, wabona lapho izibane eziyisikhombisa ezazibhebha phambi kwesihlalo sobukhosi, Isambulo 4 verse 5. Wabona ingilosi ithwele umganu wegolide wokutshisela impepha. Yanikwa impepha enengi ukuba inikele kanye lemkhuleko yalo yabo bonke abangcwele phezu kwelathi legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi, Isambulo 8 verse 3. Lapho umprofethi wanikwa ithuba lokukhangela indlu yokuqala ethempeli elisezulwini, njalo wabona kilo izivane eziyisikhombisa zomlilo, njalo lelathi legolide elalimelwe izivane zegolide, njalo lelathi lokushisa impepha ethempelini lasemhlabeni. Futhi ithempeli likaNkulunkulu lavulwa, isambulo 11:19. Njalo wakhangela phakathi kweveyili, wabona indawo engcwele ngcwele. Lapha wabona umtshokotsho wesivumelwano owawumelwe libhokisi elalakhiwe nguMose elalilemthetho kaNkulunkulu phakathi. GC 414.3. Ngale indlela, labo ababefunda ngendaba leyi bathola ubufakazi obabungaphikisekiyo bokuthi kwakule tempeli ezulwini. UMose wakha itempeli ngemva komfanekiso ayewubonisiwe. UPawuli ufundisa ukuthi umfanekiso lowo wawumele itempeli leqiniso elitholakala ezulwini, njalo uJohane laye uyafakaza ukuthi wabona itempeli ezulwini. GC 415.1. Phakathi kwetempeli lasezulwini eliyindawo kaNkulunkulu yokuhlala, isihlalo sakhe sakhiwe phezu kokulunga njalo lokwahlulela. Endaweni engcwele ngcwele kulomthetho wakhe ongcwele oyiwo umgomo wokulunga osetshenziswa ukuhlola wonke umuntu. Umtshokotsho oyiwo ovalele umthetho lowo uvalwe ngesihlalo somusa phambi kwalapho uKristu asincengela ngegazi lakhe. Ngale indlela kuvezwe ukuhlangana komusa njalo lokulunga eceveni lokuhlenga kwabantu. Ukuhlangana lokhu kwakungasungulwa kuphela yikuhlakanipha kukaNkulunkulu, njalo kwakungafezwa kuphela ngamandla kaNkulunkulu. Lokhu kuyikubambana okumangalisa izulu lonke. Amakherubhu ayesethempelini lasemhlabeni ayekhangele ngokuzotha esihlalweni somusa. Amele indlela ingilosi zezulu ezikhangele ngayo njalo ezicabanga ngayo ngecebo lokusindiswa komuntu. Lokhu kuyimfihlo yomusa. Ingilosi ezihlala zifuna ukukhangela kuyo ukuthi uNkulunkulu engaba elungile ngesikhathi esifanayo ekhangela isoni esivuma izono zaso njengomuntu olungileyo phambi kwezulu, njalo awuvuselele ubudlelwane bakhe lezoni lokuthi uKristu wayengazehlisa angaka ukuthi aphakamise ixuku elingela kubalwa ekufeni okunaphakade, njalo abagqokise ngezembatho ezingelasince ezokulunga kwakhe ukuba bahlanganyele lengilosi ezingazange zone lokuthi bahlale inaphakade phambi kaNkulunkulu. GC 415.2. Umsebenzi kaKristu njengommeli wabantu uvezwe kuhle encwadini kaZekhariya olegama lakhe okuthiwa nguhlumela. Umprofeti uthi nguye ozakwakha ithempeli lenkosi abe lobukhosi, uzahlala esihlalweni sobukhosi abuse. Kuzakuba khona umpristi ngakwesokunene sakhe. Bazakuzwana bobabili. Zechariah 6:12-13. GC 415.3. Uzakwakha ithempeli lenkosi ngenxa yomnikelo wakhe njalo lomsebenzi wakhe wokusincengela. UKristu uyinsika njalo lomakhi webandla likaNkulunkulu. Umpostoli uPaulo umchaza njengelitshe lengosi okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe lithempeli elingcwele enkosini. Lani futhi lakhelwa ndawonye kuye ukuze libe yindawo yokuhlala uNkulunkulu ahlale kuyo ngomoya wakhe. Efesu 2 verse 22-22, GC 416.1. Uza kuthwala ubukhosi bonke bokuhlenga inzalo eyawayo bungokuba Kristu. Phakathi kwesikhathi esingela mkhawulo, ingoma yabahlengiweyo iza kuba yile ethi, nguye osithandayo, lo wasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe. Kakube kuye ubukhosi lamandla kuze kube nini nini. Amen. Isambulo 1 verse 5 and 6. GC 416.2. Uza kuhlala njalo abuse esihlalweni sakhe. Njalo uza kuba ngumpristi esihlalweni sakhe. Hatshi manje, esihlalweni sobukhosi bakhe. Umbuso wobukhosi awukabi khona manje. Kuphela nxa umsebenzi wakhe wokuncengela usuphelile uNkulunkulu. Uzamnika isihlalo sikayise uDavida. Umbuso ongasoke ube lo mkhawulo. Luka 1 verse 32-33. Njengomphristi uKristu manje uhleli lobaba esihlalweni sakhe. Isambulo 3 verse 21. Esihlalweni sobukhosi losimakade kukhona lowo owathwala insizi zethu njalo wathwala inhlupho zethu. Yena owalingwa njengathi kodwa ongela sono ukwenzela ukuthi enelise ukuliqinisa labo abasezilingweni. Nxa kukhona owonayo, silomeli phambi kababa. Isaiah 53 verse 4. AmaHebheru 4 verse 15. 2 verse 18. 1 Johannes 2 verse 1. Ukuncengela kwakhe yilokhu okomzimba owagwazwayo njalo wephulwa njalo okwempilo emsulwa. Izandla ezalinyazwayo, umgogodla owagwazwayo, lenyawo ezabethelwayo ziyancengela inzalo eyawayo, usindiso lwabo olwathengwa ngentengo enkulu kangaka. GC 416.3. Njalo ukubambana ngokuthula kuza kuba phakathi kwabo bobabili, uthando lukaBaba ngokulingana lolwendodana lungumthombo wosindiso lwenzalo elahlekileyo. UJesu wathi kubafundi bakhe ngaphambi kokuhamba kwakhe, kangitsho kini ukuthi ngizalicelela mina kuBaba ngoba uBaba uqobo uyalithanda. Johane 16 verse 26-27. UNkulunkulu waye kuKristu ebuyisana lomhlaba. 2 Korinte 5 verse 19. Njalo lasemsebenzini wakhe ethempelini lasezulwini, ukubambana lokuthula uza kuba phakathi kwabo bobabili. UNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka waze wakhetha ukunikela ngendodana yakhe eyodwa ukuthi ilowo lalowo okholwayo kuye angabhubhi kodwa abe lempilo enaphakade. Johane 3 verse 16, GC 416.4. Umbuzo wokuthi liyini ithempeli uphendulwe sobala eBhayibhelini. Ibizo elithi ithempeli ngendlela elisetshenziswe ngayo eBhayibhelini lichaza ngokwakuqala ithabernakele elakhiwa nguMose njengomfanekiso walelo elisezulwini. Njalo ngokwesibili lichaza iTabenekeli leqiniso elisezulwini elalimelwe iTempeli lasemhlabeni. Ekufeni kukaKristu, inkonzo zonke ezaziyisithunzi sokufa kwakhe zaphela. iTabenekeli leqiniso elisezulwini lalilithempeli lesivumelwane esitsha. Njalo njengoba amazwi esiprofiti atholakala kuDaniel 8:14 egcwalisekile, iTempeli okumele abe ekhuluma ngalo kumele kube liTempeli lesivumelwane esitsha. Ekupheleni kweminyaka engu 2300 ngomnyaka ka 1844 kwakungasela iTempeli lasemhlabeni okweminyaka eminingi. Ngakho ke isiprofita esithi kuzadlula iminyaka ezinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu ngemva kwalokho iTempeli lizakuhlanjululwa. Kungela kuthandabuza likhuluma ngeTempeli elisezulwini. GC 417.1. Kodwa umbuzo oqakathekileyo kakhulu lokhe ungakaphendulwa. Uthone ukuhlanjululwa kwetempeli. Ukuthi kwakulenkonzo enjalo etempelini lasezulwini lasemhlabeni kuvezwe sobala eTestamentini elidala. Kodwa sekungaba khona izinto ezidinga ukuhlanjululwa ezulwini na? KumaHebhuru 9. Uhlanjululwa kwetempeli lasemhlabeni lasezulwini kuveze kwacaca. Impela phose zonke izinto zahlanjululwa ngegazi ngokomthetho. Ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. Ngokunjalo kwakudingeka ukuthi imfanekiso yezinto zasezulwini ihlanjululwe ngalokho. Kodwa izinto zasezulwini uqobo zidinga ukuhlanjululwa ngeminikelo emihle kulale. AmaHebhuru 9:23-22. Ngisho legazi likaKristu elihle. GC 417.2. Ukuhlanjululwa enkonzweni eyayisithunzi lasenkonzweni yeqiniso kumele kwenziwe ngegazi. Enkonzweni yokuqala ngegazi lenyamazana, enkonzweni yeqiniso ngegazi likaKristu. UPawulu uyachaza isizathu sokuthi kungani ukuhlambulula lokhu kumele kwenziwe ngegazi. Ngokuthi nxa kwakungachithekanga igazi, ngeke kube lokuthethelelwa kwezono. Ukuthethelelwa loba ukususwa kwezono kungumsebenzi okumele wenzakale. Kodwa kwakuzaba lesono njani esibambene letempeli emhlabeni lasezulwini na? Loba kungazwisiseki ngokubuyela emkonzweni eyayiyisithunzi endulo. Ngoba abapristi ababesebenza emhlabeni babesenza lokhu okuyisithunzi salokho okusezulwini. AmaHebheru 8:5. GC 417.3. Ukusebenza okwakusenziwa etempelini lasemhlabeni kwakukabili. Abapristi babesebenza nsuku zonke endaweni engcwele. Kuthi kanye ngomnyaka umpristi omkhulu wayesenza umsebenzi oqakathekileyo wokubuyisana endaweni engcwele-ngcwele lapho ayehlambulula iTempeli. Nsuku zonke isoni esasivuma izono zaso sasiletha umnikelo waso emnyango weTabenekeli. Njalo abeke izandla zakhe phezu kwekhanda lomnikelo wakhe, avume izono zakhe. Ngale indlela lokhu kwakumele isenzo sokususa izono zakhe zisiya emnikelweni wakhe owawungelacala. Inyamazana leyi ngemva kwalokho yayibulawa. Nxa kungekho ukuchitheka kwegazi, umpostoli uthi ngeke kube lokuthethelelwa kwezono. Ngoba ukuphila komzimba kusegazini. Levi 17 verse 11. Umthetho kaNkulunkulu owawephuliwe wawudinga impilo yalowo owayewephulile. Igazi elalimele impilo yesoni eyaseyilahliwe. Icala lakhe elalibekwe emnikelweni wakhe lalithwalwa ngumpristi engene lalo endaweni engcwele. Afika alicele phambi kweveyili ngamuva kwalo owakulomtshokotsho. Owawulomthetho owawuphulwe isoni lesi. Ngenxa yenkonzo leyi isono ngokusetshenziswa kwegazi sasisuswa emuntwini sibekwe ethempelini. Kwezinye izikhathi igazi lalingahanjiswa endaweni engcwele. Kodwa inyama yakhona yayidliwa ngamapriesti. Njengoba uMose wayetshele abantwana baka-Aroni wathi, uNkulunkulu ukubeke phezu kwenu ukuthi lithwale ububi bebandla. Levi 10 verse 17. Inkonzo lezi zombili ngokufana zazimele umfanekiso wokususwa kwezono zalabo ababezivuma zisiya ethempelini. GC 418.1. Wawunjalo umsebenzi owawusenzakala nsuku zonke umnyaka uze uyephela. Izono zako-Israyeli zazithwalelwa ethempelini. Njalo umsebenzi oqakathekileyo wawudingeka ukuthi zisuswe. UNkulunkulu wayebalayile ukuthi kwakumele kube lokuhlanjululwa okwenziwayo kuzo zonke izindlu zombili. Ngalokho uzakwenzela indawo engcwele indlela yokubuyisana ngenxa yokungcola kwabantu bako-Israyeli. Nangenxa yeziphambeko zabo lezono zabo zonke. Futhi uzakulenzela itabanekele lokuhlangana elihlala lalo phakathi kokungcola kwalo. Kwakumele njalo kuhlanjwe ilathi ekungcoleni kwabantu bako-Israyeli. Levi 16 verse 16 lo 19. GC 418.2. Kanye ngomnyaka ngosuku olukhulu lokubuyisana, umpristi wayengena endaweni engcwele-ngcwele ukuba ahlanze ithempeli. Umsebenzi owawusenziwa ngosuku lolu wawugqiba inkonzo zonke zomnyaka. Ngosuku lokubuyisana, amazinyane embuzi amabili ayelethwa emnyango wethabenekeli. Kwenziwe inkatho phambi kwawo. Enye inkatho ibe ngeyenkosi, enye ibe ngeka-Azazeli. Levi 16 verse 8. Imbuzi okwakuwela kiyo inkatho yenkosi yayibulawa njengomnikelo wezono zabantu bonke. Njalo umpristi wayethatha igazi layo angene endaweni engcwele-ngcwele alichele phezu kwesihlalo somusa laphambi kwesihlalo somusa. Igazi leli lalichelwa futhi phezu kwelathi lempepha elaliphambi kweveyili endaweni engcwele. GC 419.1. U-Aroni abeke izandla zakhe emhlokweni yembuzi ephilayo, avume bonke ububi babantu bako-Israyeli, leziphambeko zabo, lezono zabo zonke, azibeke emhlokweni yembuzi, ayithumele ngomuntu olungiselwe lokho. Iye enkangala. Imbuzi iza kuthwala bonke ububi babo. Iye endaweni elugwadule. Levi 16:21-22. Imbuzi leyi eka Azazeli yayingaphenduki futhi ekamula kwe-Israyeli. Njalo indoda leyi eyayithwalela enkangala kwakumele igeze umzimba lempahla zakhe ngamanzi engakaphenduki ekamu. GC 419:22. Inkonzo yonke leyi yayihlelelwe ukuthi ibonise abantu bako-Israyeli ubungcwele bukaNkulunkulu, njalo le ndlela azonda ngayo isono, njalo lokubabonisa ukuthi babengeke bahlanganyele lesono besuka bengangcweliswanga. Wonke umuntu kwakumele azidele abubule ngaphandle evuma izono nxa umsebenzi wokubuyisana wawuqhubeka ethempelini. Yonke imisebenzi yayisima, njalo ibandla lonke lako-Israyeli kwakumele lichithe usuku lonke lizehlisa ngokucolekileyo phambi kaNkulunkulu ngemnikelo langokuzila ukudla, njalo lokuhlolisisa inhliziyo zabo ngokujulileyo. GC 419:23. Amaqiniso amqoka mayelana lokubuyisana ayefundiswa yinkonzo leyo. Umnikelo wawusamukelwa endaweni yesono, kodwa isono sakhe sasingasuswa ngegazi lomnikelo wakhe. Indlela yayenziwe eyokuthi isono sakhe sithwalelwe ethempelini. Ngokunikela igazi isoni sasivuma amandla omthetho, njalo wayevuma icala lakhe. Njalo wayebonisa isifiso sokuthethelelwa ngokukholwa kumsindisi wayeza kuza. Kodwa wayengakakhululwa ngokupheleleyo esigwebeni esilethwa ngumthetho. Ngosuku lokubuyisana umpristi omkhulu, ngemva kokwenza umnikelo webandla lonke, wayehamba endaweni engcwele-ngcwele ethwele igazi lomnikelo lowo elichele phezu kwesihlalo somusa. Phezu kwalapho okwakulomthetho khona, ukwenzela ukuthi asuthise lokhu okuchiwa ngumthetho. Ngemva kwalokho emsebenzini wakhe wokuba ngummeli, wayethatha izono emzimbeni wakhe aphume lazo ethempelini. Wayefika abeke izandla zakhe ekhanda lembuzi ka-Azazeli, avume phezu kwayo izono zonke lezi. Ngakho ngomfanekiso wayezisusa kuye ezisa embuzini leyi. Imbuzi leyi yiyo eyayizathwalela khatshana, njalo kwakusaziwa ukuthi zazihlukaniswe labantu kokuphela. GC 420:21. Yayisenziwa ngale indlela inkonzo, eyayingumfanekiso wezinto ezenzakala ezulwini, njalo lokhu owakusenzakala ngesithunzi ethempelini lasemhlabeni kwenzakala ngokweqiniso emsebenzini okwenzakala ethempelini lasezulwini. Ngemva kokwenyuka kwakhe umsindisi wethu, waqala umsebenzi wakhe njengomphristi wethu omkhulu. UPawuli uthi uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla, okungumfanekiso wezinto eziliqiniso, kodwa ezulwini ngokwalo. Ukuba ame phambi kukaNkulunkulu amele thina. AmaHebheru 9:24. GC 420:21. Ukusebenza komphristi phakathi komnyaka wonke endaweni engcwele engcwele ethempelini ngamuva kweveyili elalingumnyango njalo elalisehlukanisa indawo engcwele langaphandle lapho kwakulelathi lomnikelo khona limele umsebenzi owawusenziwa umpriest ngemva kokwenyuka kwakhe esuka emhlabeni. Kwakungumsebenzi wompriest esemsebenzini wakhe wansuku zonke ukuletha phambi kukaNkulunkulu igazi lomnikelo wesono. Njalo lempepha eyayiphakama lemithandazo yabantu bako-Israyeli. UKristu laye wancenga ngokunjalo ngegazi lakhe phambi kaBaba encengela izoni. Njalo waletha phambi kwakhe ngephunga elimnandi lokulunga kwakhe imithandazo yonke yalabo abakholwa ngenhliziyo zabo zonke. Wawunjalo umsebenzi owawusenziwa endaweni engcwele yethempeli lasezulwini. GC 420.3. Yikho lapha ukukholwa kwabafundi bakhe okwamlandela khona nxa wayesenyuka phambi kwamehlo abo. Lapha yikho amathemba abo ayegxile khona. Lelo themba silalo njengesikhonkwane esiqinileyo somphefumulo. Ligxilile, lingena endaweni engcwele ngemva kweveyili lapho uJesu angena khona engumanduleli esiya kuba ngumpristi omkhulu ngokupheleleyo ngokungapheliyo. Wangena kwaba kanye kuphela endaweni engcwele engaphathanga igazi lembuzi lelamathole kodwa ephethe igazi lakhe. Ngalokho wazuza ukukhululwa okungapheliyo. AmaHebheru 6:19-20, 9:12, GC 421.1. Okweminyaka engamakhulu alitshumi lesitshiyagalombili, umsebenzi lo waqhubeka endaweni engcwele usenziwa nguKristu ethempelini lasezulwini. Igazi likaKristu lalincengela izoni ezazivuma izono zazo. Njalo lathola intethelelo njalo lokwamukelwa ngubaba. Kodwa loba kunjalo izono zabo zazilokhe ziphakathi kwamabhuku asezulwini. Njengasenkonzweni eyayingumfanekiso lesithunzi saleyo eyiqiniso. Kwakulomsebenzi wokubuyisana ekupheleni komnyaka. Ngokunjalo umsebenzi kaKristu wokuhlenga abantu ungakapheleliswa. Kulomsebenzi wokubuyisana ukwenzela ukuthi izono zisuswe ethempelini. Le yiyo inkonzo eyaqala nxa insuku ezingu-2300 zaziphela ngomnyaka ka-1844. Ngalesi isikhathi ngendlela owakuvezwe ngayo nguDaniel umprofethi. Umpristi wethu omkhulu wangena endaweni engcwele ngcwele ukuba ayenze ingxenye yokugcina yomsebenzi wakhe ukuba ahlambulule ithempeli. GC 421.2. Njengasendulo izono zabantu zazibekwa ngokukholwa phezu komnikelo wesono njalo ngegazi lomnikelo zisuswe ziye ethabenekelini lasemhlabeni. Kunjalo ngasesivumelwaneni esitsha izono zabakholwa ngokweqiniso ngokukholwa ziyabekwa phezu kukaKristu njalo zithwalelwe ethempelini lasezulwini. Njalo njengoba ukuhlanjululwa kwethempeli endulo kwakusenziwa ngokususwa kwezono ngcolisile. Ngokunjalo ukuhlanjululwa kweqiniso kwethempeli lasezulwini kuzakwenzakala ngokukhitshwa kumbe ukucitshwa kwezono zonke ezibhalwe lapho. Kodwa lokhu kungakayenzakali, kumele kube lokucubungulwa kwamabhuku ukwenzela ukuthi kwazakale ukuthi ngobani ngenxa yokuvuma izono lokukholwa kuKristu abafanele ukuthola isipho somnikelo wakhe. Ngokunjalo ukuhlanjululwa kwethempeli kugoqela umsebenzi wokuphenya lo msebenzi wokuhlulela. Umsebenzi lowo kumele wenzakale ngaphambi kokuza kukaKristu ezehlenga abantu bakhe. Ngoba nxa esiza, umvuzo wakhe ulawo okunika wonke umuntu ngemisebenzi yakhe. Isambulo 22 verse 12, GC 421.3. Ngale indlela, loba abalandeli abalandela ukukhanya kwamazwi esiprofiti babona ukuthi kulokuthi abuye emhlabeni ekupheleni kwamalanga ayi 2300 ngomnyaka ka-1844, uKristu wangena endaweni engcwele-ngcwele ethempelini lasezulwini ukuba ayenze umsebenzi wokugcina wokubuyisana elungiselela ukuza kwakhe. GC 422.1. Kwabonakala njalo ukuthi loba nje umnikelo wesono wawukhomba kuKristu njengomnikelo, njalo umpristu omkhulu wayemele uKristu njengommeli, imbuzi yokulahlwa yayimele uSathane, umsunguli wesono. Lapho izono zabo labo abavumayo ngokukholwa ezizabekwa khona ekugcineni. Nxa umpristu omkhulu ngokusebenzisa igazi lomnikelo wayesusa izono etabenekelini, wayefika azibeke embuzini yokulahlwa. Nxa uKristu ngenxa yamandla egazi lakhe esesusa izono zabantu bakhe ethempelini lasezulwini, emaphethelweni womsebenzi wakhe uzazibeka zonke phezu kaSathane onguye ngemva kokwehlulela ofanele athole isijeziso sokugcina. Imbuzi yokulahlwa yayithunyelwa khatshana enkangala, lapho eyayingasoke iphinde ibuyele ekamula kwe-Israyeli. Ngokunjalo uSathane uzasuswa emehlweni kaNkulunkulu lawa bantu bakhe bokuphela. Njalo uzasuswa emhlabeni ebhujiswe ndawonye lesono njalo lezoni zonke. GC 122.2.